Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 tulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lokuthi uZulu ayehlola igama lakhe kuluhlu lokuvota luyaqala lamuhla elizweni lonke jikelele.
Democracy njalo kwamanye amazwe njengalane eMzansi asonto emangaza kangako iyayisi vela akuna lamsinto iprocess nje ehlali iyenzakala.
Namuhla sikhangela umumo wendlala emaphandleni siqala ngesigaba seMathebeleland.
Umumo wendlala, indlala inkulu kakhulu especially esigabeni sami lapho engihlala khona lapho.
Sizafika njalo lasesigabeni seMathebeleland South.
Kakhulu kuzaba kwesilomnyaka ngoba abantwana bethu abasediaspora eGoli naseBotswana sakhula eGoli abaningi abasebenzi babe betshona bevaleka amapholisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokuthi uZulu ayehlola igama lakhe kuluhlu lokuvota luyaqala lamuhla elizweni lonke jikelele endaweni ezedlula inkulungwane ezilithumi lanye 11,100. I-commission le ivulele lolu gwalo leziphathamandla zamabandla azancintisa kukhetho ukuthi azibonele ukuthi ukhetho lwenziwa mgceke ukuze kungabi lokuqilibezela. Isikhulumeli sekhomishini yeZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele iphephandaba leThe Herald izolo ukuthi ikhomishini yeZEC iphiwe imali eyizigidi zamadola eMelika ezifika phose ikhulu $83 million ukuqhuba ukhetho lomnyaka ozayo. Imali le izasetshenziswa ukudinda amavoti ukufundisa uZulu ngokhetho lokubhadala ezinye indleko ezithiyeneyo. I-commission yeZEC ikhangelelwe njalo ukuthi izazisa lamuhla ukuthi izigaba esezigcunyiwe zigcunyelwa izabelo zokuvota ama-constituencies zingaki njalo ngeziphi. Izigaba zeMathebeleland zikhangelelwe ukwehliselwa izabelo zokuvota ngoba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisela ukuvota kulezi zigaba. Uluhlu lwababhalisele ukuvota elizweni jikelele i-voters roll ilamabizo abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.8 million. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Khaliphani Phugeni njalo ongusenetha wakoBulawayo.
Ngibingelele msakazi, ngibingelele abalaleli emakhaya. Into enhle le ukuthi zekhi sivulile amabhukayo ukuthi abantu babuye bezobona basuthiseke ukuthi indlela izekhi yenza ngakhona izinto noma ukuregister kwalokho abakwadi bekwenza kuhambe ngendlela laba abaregistile bacheke babona ukuthi amagama abakhona ngempela. Hayi, into enhle vele, idemocracy njalo kwamanye amazwe njengala eMzansi asonto emangaza kangako iyayisi vela akuna lamsinto iprocess nje ehlali iyenzakala kuma kundawo zonke zaba municipal and whatever ma offices. Ungangena lapho kuyabe kukhona konke kwezinto zokhetho, ke ubheke ubone ulungise lokho okulungisekayo. So ma ezekhi la engazibona sifika lapho ukuthi abantu abalankinga layo ngaleyo ndlela abayithempile nje abethuki ngayo ayabe sisebenzile ngempela.
Ngokubona kwakho kukhona yini okungenziwa yikhomishini yeZEC ukuthi abantu bathembe impumela ezaba khona ingasoze iphikiswe? Kukhona yini abangakwenza?
Ngicabanga into ezifana nakhona ukuthi bavule iy'ncwadi zabo bethi abantu abeze bezobheka, hhayi kuzohamba along way. Nokuthi njalo kungafakwa imithetho yokuthi mazokukhethwa umuntu angayenza kanje noma BF kanje uyadisqualifywa ukuthini ukuthini konke lokho kuzo kuzosiza bazame lokuthi uyakubona ukuthi mazokuprintwa kuprintwa ngendlela leyo ukuthi abakubonakali nje lokuthi inenzakalayo kumele nje ukuthi zekhi iqale ukubehave ngendlela enikeza abantu ithemba lokuthi inenzakalayo enye into mina ngiyibona iqhathekile ukuthi mase sizoya ekhethweni angithi electoral code ingayenzeka kudlule konke lokho izekhi kumele ukuthi ikhuphe imodel lokuzena ballot ifake nje noma emaphepheni laduze lapho kuzovotwa khona abantu bengayelaphana begesi abantu laphana benje laphana sebekwazi ukuthi okay liyabe limi kanje mina ngiyafika laphana mfaka u-X ngifakela uba ake sibone ukuthi bazoyenza kanjani njengoba uhlelo lwabo luzoqala nje funa ke sixoxe nje ngemva kwamaviki amane or so kuyabonga msakazi
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni ocubungula ezombusazwe njalo engusenator wakobulawayo ubekhuluma ecingeni le studio 7 ekhona le kobulawayo uZulu uyakhala ngendlala lezinsuku ngoba intengo yokudla ezitolo ikhwela mihla ngemihla. IZulu lalo alinanga kuhle lonyaka ukwenza emaphandleni khona okuvame ukuba lentengo evele iphezulu kule emadolobheni umumo wakhona mubi kakhulu. Sixoxe lesakhamuzi sedede umnumzana Stanley Dorima ungukansila njalo walumango. Siqale ngokumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni sakhe.
Umumo muvi kakhulu Christian, umumo wendlala, indlala inkulu kakhulu especially esigabeni sami lapho engihlala khona lapho khokhela khona edithi. Abadala uyabona ukuthi izinja zisamanga kuhambeni kwabantwana besikolo uyafika kona ngalo uzwa ama reports ukuthi umntwana lo shara suku zonke ecela ukudla kwabanye uyenza lokhu lalokhu lenxa yendlala yena le. Umumo kawukho right. Mina njengokubona kwami njenge okay ingathi iwange district ezewo kulendlala enkulu iwange vele siyakwazi ukuthi vele even nxa izulu likhona akusabe kube indawo yokuthi singakhangela ukuthi abantu bathole ukudla okuyenelise ukuthi bebe lakho okwesikhathi eside. So khathesi izulu lingananga kuhle kuwesi kulendlala liyange ukuthi umuntu ozange ezwe indlala ake ngabe kwazi but indlala engikhuluma ngayo indlala ngiyibona njala layo every day ngiyibona suku zonke abantu bathwele nzima uhulumende wethu nxa ukuthi engayenza angakubona masinya abantu bekwanisa ukuthola isitshwala nje bazazobona ukuthi isitshwala sangibona bangasitshwala njani but sona isitshwala I think uhulumende kumele ukuthi egijime ekhangele indawo naleyi ewange district umhlubulo wemandebeleni la indlala inkulu okuthi iveni lingangibonanga lapho esigabeni lapho engikhokhela khona ukuzibuyela lodwa liyabona ukuthi abadala bathwele nzima abadala balendlala wange district yonke sonke njengamakansila sike sakhuluma ngakho ukuthi siyenzeni le ndlala leyi but ayikho khonoko ukuthi sizabe lokho sicela uhulumende ukuthi ebone ukuthi engayenza njani masinya isicele ukuthi egijime masinya ebone ukuthi i-district yewange bayayinanza beyinike ukudla masinya bona kababuye even iziphathamandla zikahulumende zizobona ukuthi umumo umubi wokungakanani.
Zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na
ilanganiso lezi ezifana nalobo World Vision bakacalisa ukuncedisa abantu even yona i-social welfare ikacalisa ukuncedisa abantu but sikhangele ukuthi yena uhulumende yena ngokwakhe ebe nguyoqalayo because nguyo labantu abalendlala yona le ama-non-governmental organization sizawakhangelela ukuthi lawo esincedise but sabe siqala ukuthi ubaba womuzi la ebone ukuthi abantwana bakhe babalambile hayi umumo awukho right bazabuya siyawazi World Vision bazabuya labanye inhlanganiso ezishiyeneyo zizabuya but khade sicela yena uhulumende wethu ukuthi ananzele ukuthi umhlubulo lo vele indlala vele ihlale ikhona uthi ezemelele sive sigade yini entabeni sikhulume sisezindabeni ukuthi sikhulume ukuthi lapha sekule indlala enkulu kakhulu okufuna ukuthi kuya kumelele ukuthi benandile ukuthi isikhathi nathi sikhamba sisingakangeni isikhathi somkhando vele sebesikhathi sikubona ukuthi abantu bayanikho ukuza abantu bayadubeka e-reserve lapha bayadubeka lapha emaphandleni bayadubeka kokuthi kunzima of course now ushele umuntu osuthi ayizuzonke kumtshela ukuthi abantu bayalamba uyabe engazwisisi ukuthi ukulamba into enjani asizame ukubona ukuthi bengayenza umbono bani ukuphangisa ukuthi lolowo emandebeleni especially yona iwange district beyiphangisile masinya kule ndlana enkulu ngiyabonga kanti
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede njalo engukansila walumango lokhe sikudaba lunye sixoxe lesakhamuzi sesigaba seMathebeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo oyisiphathamandla njalo sebandla leCCC
sakubona baba Gandhi labalaleli ka Studio 7 okwakuqala babethi indlala ayibulali muntu kodwa esikunanzelelayo ukuthi sibona kufana nezinkomo lezinyamazana singabantu lapha eMasouth ngananzelela ngibona sokucalile kakhulu ezifiyeni utshani kabusekho ukubonisa ukuthi okwenzakala ezifiyeni kwenzakala lathi ebantwini ngibona ngani lo mnyaka abantu kuzafika umnyaka lwana ukuthi abantu babedingela ukudla ezifuyo bephinde labo bezidingela ukudla indlala eMathebeleland South sesisondelela kiyo ngibona ngani ngakusiyafika end of August kuzaba ubuhlungu nxa laba abasincedayo ama non-governmental organization engasoze sikhumbule indlala ikhona eMathebeleland South ngoba indawo eziningi asitholanga lutho laba abasinceda abaqala ukusincedisa sidla ezitolo ikakhulu kuzaba waste lomnyaka ngoba abantu bethu abasediaspora eGoli naseBotswana kakhulu eGoli abaningi abasebenzi njengoba betshona bevaleka amapholisa le misebenzi baphelela bekhitshwa malala ukuthi kumele bebuye izo lakibo kuzoba nzima izinto ziyadura izimbako azikhuluma kula mali ngoba sonke isikhathi besiphiliswa ngelizwe leSouth Africa impuphu sesithenga nge 500 kwezindawo 650 kg ngoba thina emakhaya kakhulu ngasithenga impuphu sithenga ama 50 kg ngoba yiwo angani abangcono kithi angikhulumi amacimbi njengoba saba namacimbi sesiphonga wadle njalo sithela amanzi ngoba i cooking oil iyadura 2 kg kubo 120-150 rand. So kunzima kakhulu indlala baba Gandhi eMathebeleland South indlala yodwa ngikhuluma ngabantu abasebenzayo laba bangasebenziyo kangikhulumi kunzima sibili kakhulu sibona ngani ukuthi isikolo kathesi sikhangele indaba yokubhadala sibhadalela abantu abazobhala umhloliso imali zakho naziningi othi siyozithatha kuphi kasikwazi abantwana abaningi sezibebhala umhloliso
zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na
inhlanganiso eziphathisayo baba Gandhi eziyizo esithembele kizo ukuthi ziyasincedisa zisathule kwamanje zithule akulokunyekayo ngilethemba lemithetho ekugamendeleyo ukuthi laba abazama osincedisa babhizi bayasolwa ngoba silungisela ama-election nje kanje uhulumende uyabe ufuna ukuthi konke kuze ngaphansi kwakhe ebese kuthatha ngokuthi nguyonikeza abantu so abantu abakathela uncedo baba Gandhi so sebuzimeni obukhulu kakhulu indlala isihlasela njengiyananzelela ngakwenziwa imicimbi njengobana imicimbi sibamningi le mingcwabo umuntu sethi ngathi semngcwabeni ethi ha ngcono namhlanje zakhe ngidle ngendlela yokuthi khona emzini yabe kwazi emzini wakakulalutho kunzima kakhulu baba Gandhi izitolo eziningi kazilalutho zi-empty ngoba laba odayo abasela amandla ukuthi bazakoda kuphi iyo indaba esinayo so sithi khona ama-organization lawa amazwe kade sincedisa siyacela mpela ukuthi bangabuyela emuva basincedise ngoba ungani into yangabomo baba Gandhi yokuthi yekela abalambe
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo isakhamuzi sesigaba seMathebeleland South njalo eyisiphathamandla sebandla le-CCC okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi osomabhizimusi bedolobho leKwekwe sebekhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi aqothe iziphathamandla ezilobuvila lezingamasela kuhulumende wakhe. Lesi sicelo senziwe ngolwesihlanu kwenye ihotela yeKwekwe lapho Mnangagwa kade enxuswe khona. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lilodaba lokuthi kulowesifazane unkosazana Sheila Seloane odabuka kwele South Africa owabhubha endlini yakhe eflatini kwele Bilitane ngomnyaka ka-2019 kodwa amathambo akhe atholakale lumnyaka. Leli phephandaba lithi omakhelwane bakhala ngokuzwa umnuko eflatini lomuyi kodwa iziphathamandla zazithulela. Amathambo kamuyi asiwa kwele South Africa lapho angcwatshwe khona ekuqaleni kweminyaka wonalo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Amachulo namachulo sithu sevini abalaleli ba. Isisekelo sombuso seZimbabwe ezikhulunywa ngamadokotela wenedemokhrathi kunjalo kodwa amaduku elikampana wokuPoland ayisibo abantu abaqualified ukuthi basitshele ukuthi izadimokhrathi ngoba yibo abantu ababenika Emmerson Lambuza Mnangagwa amandla nokuthi ayezinto asifuna andfumilandlojike uzokuwusebenzisa yena umaduku lePoland ayo labathokozane abahambe benze nabokwanele ndebele yibo abantu abayenzinikizana ubifa amandla okuthi umholo wabo abe namandla obezinto alifuna nampe yibo angazitshile ukuthi kona usekelo lesombuso sezimabuthe siyenze sinethezi yibo abasinethezela.
Studio 7, salibonani, bantu bakithi, bantu abahle, lisithi izindaba zezimnandi, ezeqiniso, linjani, lonke, angifuni ukukhuluma ukuthi ubani uba nayo, ngithi lonke linjani, bathatheli bethu bezindaba amagumbini wonke amanomhlaba ukuze befike eAmerica khona ngapho, hayi, ngithe nami ngizofika ngombono wami eAmerica, kathethe ngikhuluma ngise-America, hayi, ninjani lonke bakithi, hayi thina siyaphila, hayi nokumbona onyana kwami okuncane, hayi ngamkhangele, hayi president wethu lo ushamisa, hayi bona ngani uthathe indlela emnandi, hayi intate ikhuluma izolo, hayi izengijabulisa sibili, ngaye senze nje sokuyakhanya ukuthi siyangaphi, kuyasikhanyela ukuthi siyangaphi, hayi iveki leli kwekwenzayo ifuna ukuthi sithi emathebeni nje abantu abavotanga bonke, hayi asoqiniso lokho, asoqiniso into afuna ukwenza ubutsotsi, bafuna ukuthatha abantu onke babaphumnangagwa, hayi thina siqinile, siqinile sikhona sibaningi, akulaa nto ukuthi sibalutshwane, sibaningi bonke ibaningi abo bavota bayenza njani kodwa yikho bephikisele emuva, hayi lokhu abakwenzayo yisikho bangazathengwa ngumnangagwa, hayi lokhu asifuni, abaphume ukungena abanye, baphume bekungena abanye abarayithi bangazange beyikhetha abantu babo ikhampani yabo, hayi asoze kube yile kulungi, hayi asoze kubelelani lakho, danki mathiwa mi danki ngibongile kakhulu babayi.
Hayi siyabingelela ku-Studio 7 uMtongameli Nkomo, indaba ezinhle. Eyi sithwele nzima lapha kakithi ama-trailend lamasela abhahile badla inkomo zethu, sihlale egangeni lekhaya elizwe liyalokulunga, asisakwazi ukuthi siyaphephela ngani, lanxa bengasicotsha bethi sibuyele emakhaya asikwazi ukuthi siyenza njani ngoba lamasela abaqeda inkomo zethu besizithembile ukuthi uma siphelelwa imisebenzi siyafika sithengise ngoba ekhaya imali kayingena ebhenki, amabhenki akithi afile kalamahla, asisakwazi ukusiza kwethu siyawuphephelanga, sathi silwa sifuna ilizwe sithi sicotshe amakhiwa kanti siyazifaka ubuya, ngabe sekela amakhiwa loku esibuza mhlawumbe ngabe kunjani, ngabe sinothile noma laba besisebenzisa nzima kodwa sasingasogoli ngoba okungelwayelamba sasilima izulu lisina kukuhle.
Ye linjani mthokazi wakithi, ndiya mthokazi wakithi, ya baphila lapha abasakazi bethu, hhayi siyabonga kakhulu umdladla okhuluma umdladla dawuduna, hhayi into kaya nkala nga wende nkala nga ilo mfana lo mfana lo mfana lo uchamisa lo lo labonu uchamisa labonu neli eliti abantu ispambane MTC MTC itwa ICC ICCC kubanjwane kubanjwane ini libonile njishato cabinet kama mfana lo libonile ini veke iso umdo stonen we stonen ulapo uya liboniza lineka siti hey chamisa watu nisea kwarele mara dina pegani manje mfana lo tla siti chela ito zika mtuwa zote aso yere mdikizamu uutu slande ito zika mtuwa zote pegani manje cabinet ya kwa tlenzena litini manje kulumansi izu na hansi ishato cabinet ya kwa ikupi ya ibuona manje uti weza harani ama ndebele manga agira pa again this chair again this case dineti deaz tala siti chela toka pandu wa mtuwa zivugani vugani makandeni lege lufuga mera na ne zinyoga mashona azo liluma makwapo imi ndo kufuga meri ntenga ikorai vuga mtuwa zivugani
ya kule nyindaba isa slangane layo indaba ya zare ekweru kule umuntu MTC o kikiniswe nga basekeri we zan PF we mbona ikoge ikipa sisi mkoba ekweru izolo etambama pajunu mtu kwa nisidu tebalege mbati we mkiniswa wetera mapemba bate we mbona bati mana lapo ntuta kumele skurimi sana nisipamba neni mtu tawano wazamuti eme watu watakara watoti batula matilu kwa mtabana bambu kichimisa batu wale gile ulo ntuta utuwa utrai mongube batu wale gile usidile hati ngabe bambambile chuti ngabe bambule
salibona nibontunga salibona nibostande gile ndovu studio 7 na balale city high kia sisikiza simili mwukuma skotla mwezi nyuzi ya wali sinikesu siyabonga kakulu siyabonga inyuzi kazibale simili kakulu
linjani balale studio 7 linjani ngajabula ukulibingelela kulo umsakazo bazali ngiyalikhuthaza ukulentsha yonke khona emahlabeni wonke jikelele ukuthi sihambe ngobunenye ngonyaka ozayo siyokulwa le yimpi uyakhipha abantu abasebehleli isikhathi eside kangaka emusweni bengasenzeli lutho bazali asihambe ngobunenye intsha mayirejiste ngobunenye sihluphekile iminyaka yonke engu-42 sisukumezeka bazali asiboneni ukuthi impela kuba nontshintsho ngonyaka ozayo bangaze beyenzeni laba bantu beyalela njani siyazi ukuthi vele kunzima ukukhipha umuntu umuntu kumhluthunela isinkwa kunzima kakhulu abantu laba bayesaba ukuya emajele ngezinto abazenzayo ezimbi nokubhidliza ilizwe bona beyalela kangaka sebhidlizile sebemoshile so kunzima ukuthi bephume lula bazali kodwa asiphakameni sivusamakhanda ngikhuluma ngise Johannesburg okhulumayo engujohn mdimba wasemabale edobot engikhuthaza bonke abantu ukuthi ngani bengayezimisela bezimisele ukuthi manje ngani siyayilungisa leli lizwe lilizwe leli lilungisa yithi akula muntu ongasilungisela leli lizwe ngaphandle kokuthi sisukume siphakame sithi sokwanele ngiyabonga ngiyajabula ukulibingelela lonke amen
sivuka njani balaleli bestudio 7 livuswa unhlanhla mahlangu sebutswana eFrancis Town neblock 8 lapha ekhaya ngikhuthaza bonke abantwana esigabeni semalunku laphana umama ukuthi hambe ayiregister kuvota umalumami kahambe ayiregister kuvota usamthulisi laphana uPaul Ngwenya akayiregister kuvota bonke abangizwayo ngithi bantu ke singapha sithwele nzima zamayini siyiregister kuvota please siyalicela ngoba langaphandle ngapha sekunzima kakhulu akusayenza kusahlaleki ngithi ngiyabonga emhlanhla usebhukwini wemalunku khonapho ngiyabonga.
Hayi lathi siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Hayi siyabonga kakhulu lani lizizwele ukuthi senelisile ukuthi sidlale ke imhlayizo yenu eminingi kakhulu ngoba ibimfitshane njalo siyacela ukuthi lingathuki ikakhulu ukukhuthaza amazwi angani wona axothoza imhlobo ukuthi amashona amandebele hathi asenzeni ke sikhulumisane nje kuhle kuhle siyabonga. kwezemelika udaba lwelungelo labesifazane abazithweleyo abafuna ukususa izisu luyaqhubeka lusiba egudwini. Lokhu kulandela ukugenqulwa kumthetho owawusipha ilungelo abesifazane ukuthi benze lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indaba ye-abortion inzima, ikakhulu uma ukhangela thina abantu avela ku-background efana leZimbabwe, singama-countries la ukuthiwa ngama-Christian countries, ukuthi singamazwe okholo. So nxa kukhuluma indaba ye-abortion, I think kumele umuntu aseparate ukholo lwakhe lamalungelo abantu abangomama. Ngombono wami mina ngwami, ngibona ngani umuntu ongumama kumele abe lelungelo ngomzimba wakhe. Yena nguye owazi ngcono ngomzimba wakhe, njalo nguye owazi ngcono ukuthi nxa sezithwele ukuzithwele ngaluphi uhlobo. Kwesinye isikhathi umuntu uyabe banje inkunzi esezithwala, kwesinye isikhathi umuntu uyabe kwazi ukuthi yena ule condition embi engahambiswa emntwaneni, kumbe uyabe kwazi ukuthi yena ngwakhe kalakho ukwanisa ukuthi agcine kumba akhulise umntwana. So esinye isikhathi nxa sikhangela into ye-abortion kumele sifake lento ze-family planning, abantu abathatha amaphilisi lala. So siyananzelela ukuthi uma sibheka lokhu, kumele ngombono wami sihloniphe umuntu ongumama. Kodwa ungathi sikhangela kwezepolitiki, siyazi ukuthi uRoe versus Wade isinqumo esafakwa ngo-1973, so kuthethe iminyaka almost 49 ukuthi iSupreme Court i-reverse i-decision eyenziwa ngo-1973. Yinkho ubona ama-organization anjengabo UN lamaye amazwe amaningi ayasola ngalokho kwenzakeleyo lakhonapha e-America, baningi abantu abasolayo.
Indaba okumele ize ifike yini kusibanga sokukhulunywa lidale eliphakemeyo elifana le-Supreme, kumbe yinto umuntu amele azenzele ngokuzwa kwakhe?
Mina ngombono wami mbona ngani indaba yokukhipha izisu, indaba ye-abortion, njengoba bengishilo phambilini, I think kumele kube yinto umuntu azikhethelayo. Angiboni ukuthi ama-court ikakhulu i-Supreme Court, i-court ephezulu, ukuthi kumele ithathe isikhathi kumbe ichithe isikhathi ikhangela lokho. Okunye i-court adingakwenza ukuthi hayi, i-decision le siyayekela kayibe kuma-state, ukuthi i-state ngayinye ngayinye kayizibonele ukuthi yona kuyini efuna ukukwenza.
Siyabonga kakhulu umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNew York.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Jabo!
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Uhlelo lokuthi uZulu ayihlola igama lakhe kuluhlu lokuvota i-voters roll luyaqala lamhlanje elizweni lonke jikelele. Lamhla besilengxoxo labahlala ezabelweni ezijiyeneyo, sikhangela ke umumo wendlala othiwa wona awumanga kuhle. Sibe lengxoxo lomnumzana Solani Njemnyama owesigabeni seMatabeleland South othi khona hayi, umumo mubi kakhulu. Saphinda njalo saxoxa lomnumzana Stanley Torima owedede eMatabeleland North, lakho hayi, umumo kawumanga kahle. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, kodwa lingakhohlwa ke ukuthi lukhona uhlelo lwakusihlwa ntambama ngo-7:30 kumbe singadibana njalo kusasa sikhathi sinye ekuseni ngo-6:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.